Thina njengamabandla besebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission. Ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayiregister ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyananzelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokuregister eseduzane labantu. Ngakho ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu kuze wonke umuntu aphume ahambe ayiregister ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle, le kube yisonto yokuqala kumenyezela. Sifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo, njalo bekulendlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announcewa emabandleni, ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye. Ngakho-ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulelelayo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole, ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abe sekwanisa-ke ukuyarejista ukuze akwanise ukuvota. Ngakho luhlelo oluhle oluhamba kakuhle.
Nxa sikhangela inani labantu ababhalisayo, ungathi sokulotshintsho yini? Ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa ukuthi hayi abantu ngani bayadonda.
Khona sizabona-ke liviki ukuthi laziphela ukuba i-registration yakhona ibe njani. Khathesi kusese masinyane ukuthi senzeni i-judgment yokuthi abantu baresponde njani. Kuyamele ukuthi sikukhangelenini ngempelaviki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani. Kodwa umsebenzi ubusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume baye-register. Sibonile njalo ukusebenza owebulenjini okwama-WhatsApp group, usebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu. Ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza. Nxa kuhlanganela lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene, bonani kuzakhipha ichuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liye-register.
Kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise, ungathanda ukuthini kubo?
Kulabo abantu abangamaKristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe, njalo lokuba yingxenye kokubuswa kwelizwe leli leZimbabwe. Lokhu kwenza ngokurejista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota. Siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayincediswa kangamabandla, amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo-Mozambique lakubo-Botswana bencedisa abantu. Kwakulelwa ilungelo lokuba lo lalowo muntu oseZimbabwe, ungakhetheleki ukuthi ulishona uliNdebele, ungumthiwa, ungumhlobo bani, ulelungelo lokuthi uyevota khethe inkokheli oyifunayo. Le yinto abanye abantu abachithekelwa zimpilo zabo belelwa lelo lungelo. Ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo, njalo silisebenzise. Kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala, abantanga ama-youth, kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejista, akhethe kumbe ngumbani lo abe efuna ukuthi amele kusigaba sakhe.